Iningi lezakhamizi zeHarare ziveze imibono etshiyeneyo phezu kokwanda kwamapolisa phakathi kwedolobha leli. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni, isakhamuzi zeHarare njalo ephatheke kumisebenzi yokukhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu. UNyoni uthi ucabangela ukuthi lokhu kubangelwe yinkulumo eyethulwe ngabasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa emhlanganweni lentatheli zindaba ngeviki ephelileyo.
Kuthiwa kusenzakala lokhu, sabona nje amaphorisa sekabize sekabuze ukuthi yeli ngephula umthetho yenjani njani. Namhlanje ngemandi nje sesibona amapholisa egcwele iHarare CBD yonke nje, ngoba siyazi ukuthi bakhangelele ukuthi mhlawumbe abantu bengamasha, mhlawumbe abantu bengayenza i-demonstration.
Uqhubeke ethi uhulumende weZimbabwe ukhanya engazihluphi ngosekwehlele uZulu.
Lokhu nje kusitshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende lo kazimiselanga ngisho kancane ukuthi alalele uZulu njalo ukuthi asebenzisane loZulu. Thina njengabasha nje sizimisele ukuthi hhayi, okwakathesi nje sesifike lapho esidweba khona umzila lapho esithi hhayi sokwanele.
Kwasekelwa ngumnumzana Bekezela Gumbo, omunye wabaphatheke emsebenzini wokucubungula inhlalakahle kaZulu.
Ukubonakala kwamapholisa okunje so kuyabayithusela abantu begcine sesihluleka nokuthi bemele amalungelo abo, ngoba sikhuluma kunje so ukhanya nokuhamba ekhaya lifuna ukuthi imali ngikhali ifuna ukuthi imali ngikhali amafulithini ayimalini. Abantu bayahlupheka njalo imiholo yabo, abantu abaningi abakumsebenzela uhulumende abagcwele lathi Harare imiholo yabo ayikhwezwanga. So ungakhali into ezifanala zinyezwa ukuthi it's obvious ukuthi abantu ukugazi uhulumende ukukhangela ukuthi abantu bakhathazekile kakhulu, bengangena isityalada noma isiphi isikhathi. So ukugcwala kwamapholisa mina ukubona kwami njenge-analyst ngibona ukuthi lokhu kubizwa kuthiwa i-deterrence, ukuba yithusile abantu besaba.
Wengeze uGumbo ethi sekuyikwenza kwabantu asebafunda ukuba uZulu lapho utshengisela okungenza baguqule ukucabanga kwabo ngendlela abangaphatha ngazo abantu nxa sokube lokutshengisela.
Kuma-demonstrations adlulileyo ngathi ngifake i-warning i-government yakuthathakalula, kodwa kathesi ngiyabona ukuthi bafunde isifundo. So sebehle besingena ukuthi baqalile abantu phandle le kuyabanzima ukuthi benga-risk impilo zabo bengena ithawuni ma sebebona okunje. So bonani lokhu kubizwa kuthiwa i-preemptive strategy.
Ukwethusela abantu ngale ndlela uGumbo uthi kungasoke kwasebenza nxa lokho okubafuqayo ukuba bacabange ngendlela abacabanga ngayo kungasalungisiswanga.
Bonani into eyenzakalayo lapha ukuthi abantu bazama ukuthi lokhu beqhubeka bezama ukuthi sidileye, yabona siphuzise into engayenzakala, kodwa ukuthi ezilungu ezi inkinga eziyizo eziyenza ukuthi abantu behlupheke besithi ungene esitaladeni zingazange zilungisiswe akusoze kusebenzi. Ngoba kuthiwa idonki ungakuthi ihlale ichawi yethu sekusenzani iyantuna vela nje ugcine kwehlula lokuthi ungayenzayo. Yikho okungayenzakala eZimbabwe nxa ungazange kulungisiswe izinkinga engizibalisileyo ekuqaleni.
Unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo be-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bathole imibiko evela kwamanye amadolobho ethi lokhu bekungaseHarare kuphela kodwa lakhonale bekungesifanayo.
Amapholisa akhe agcwele emadolobheni leHarare, koBulawayo, eNgweru, eMtare, le ndawana ezijetsheneyo. Kutshengisa ukubana-ke into azimanga kuhle-ke elizweni, balokwesaba iindaba zokutshengisela. Njalo silokuzwisisa ukubana-ke abafana be-ZANU-PF bafuna ukuthi bangene esitaradeni betshengisela bezenza abantu be-MDC ukuze batholeke i-evidence yokuthi babopheke abatsha be-Moving for Democratic Change. Lokho kuyinto esingasoze siyivumele thina njengabatsha.
Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kungamangalisi ukubonakala kwamapholisa bezulazula phakathi kwabantu ngoba kungumsebenzi wabo.
Amapholisa kathesi were just doing our constitutional responsibilities. Amapholisa kumele babone ukuthi elizweni kulokuthula.
Kusenjalo abephephandaba le-Daily News bethule udaba lokuthi umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opha Mchunguri Kashiri uthi uhulumende ulungiselele ngokwaneleyo nxa bekhona abafuna ukutshengisela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.